Naku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili lokho senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini ekhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sikaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathesi kakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutuni, sisogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasotsha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition emahofisini e-commission ebona ngezokhetho e-EZEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabamabandla aphikisayo iningi kungabe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela i-Africa Unity Square bekhokhelwa inkokheli yomanyano we-MDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano owe-MDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot lakafanana nekuti exam paper rinofana kunge
riri. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwe yi-syllabus. Kungalesi sizathoke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa u-inspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Iveki into eyenzayo akayisi transparent angitsho yabo. Nxa kade singabone emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 ama-ghost voters bavela ngapha abantu bona lapho. And futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa nezane PF. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe yinkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezek bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa iveki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili lokho senza amademo ethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kweviki ezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala emahofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcinisihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma, izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abeZEC abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye nabaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela lonkosikazi Mnangagwa. Unkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ithukela ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinokwara zikuru kuba nemi bulawayo. Ngiyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Mandatauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminavo, asi regai ndikuudzei zvandakafunga musiwoyo. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Ekubuyeni kwami lapha ngoepreli ngazibuza umbuzo wokuthi kambe ubulawayo muhle uzangamukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tinei yatinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose venonzi family setup yandavingana.
Imuni epheleleyo inaye ubaba inabo abantwana bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nathi zuva redu rokupembera nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namusa kuthave lijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irayisi lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irayisi lethukela, ama-2 kg lethukela lengubo.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye, kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathi sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikulo umhlangano unkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi basuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi simbusile 38 years lokhu singakhanyani sengikhona sikhumbula kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hhayi, sinasuthiseki ngakho sonke. lapha mboni ngane sibili loba kungatshintshwa ihulumende lezomthetho ngoba mboni ngane lokho kungukhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala eMakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina ngima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela lo ngingubo ngigcine izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma so bazibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali manje ukuthi uyasiyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengiwumuntu ohlala edezi njalo ngigcina izintandane abazali babo babhuka.
Nengi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBeitbridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBeitbridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Sipho Dube ilunga ledale lephalamende elimela eMathabeleland South ohlala eBeitbridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nangazini into ezenzayo lokhuzele kuMnangagwa ukudalisa ama-resources e-government. Kazi nga singathi siyakhangela khonapha eBeitbridge singayisikho ukuthi sikhuluma ngayo i-border naleyo. Sivele yona i-Beitbridge lezinto ezinjengokuthi ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngibona ngani sort of campaigning. The what about umgwaqo wona lo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiya kwenza ibhekele efemathina. Nokuthi ukuthi abantu sesizahamba ngamafemathina, lefemathina lelo liyakhosta, lifuna imali eningi, izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBeitbridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Azile problem khona phakathi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi ethisi basi ethisi bona bafika bafika kungenalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokhe lukhona kubantu abakhosayo. Abantu balodubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesiphinda sithi siyaphela sibone. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBeitbridge ukumumo weBeitbridge ukuthi iBeitbridge injani kulezindlu anti yakhanga leyani ukuthi ahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Nakathesi izindlu lezo azinamathoyilethi azilamanzi. Kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela endleleni zaba yibunkwantshankwane. Ukuthi angisho ukuthi vele i-development ye-Beitbridge ingathi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avala just because ukuthi vele i-Beitbridge akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu iyaphethe wona kuvalwa amahotela. Iyaphothe yangikhona layo ngabona izathu edade abantu mebhalwa ngu-2-3. Abantu bazafly abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukuflya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu. Lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu. Ngokuthi yena athesa kuzamayo ukuthi avelane labanye abantu. Thina vele kungaba vele izinto zingaba right siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena. La ibhoda nalezi izalungisiswa, umgwaqo nalo esikhuluma ngawo uzalungisiswa.
Lo ngonkosikazi Sipho Dube ilunga ledalela eParliamente elimela iMatabeleland South engomanyano weMDC Alliance sixoxela eBite Bridge.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%. Wathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela ukhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo liqoxelo Gibbs Dube lojonga Khandemiri. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abafana beqembu lenguqu bakwale Thailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezivalisa ukuthi kuyaliwa ebandleni le-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa wahlangana loMnumzana Robert Mugabe eDubai, nokuthi uNkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe yinkokheli kuhulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe uMnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza tshoko. UMnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze zivela ku George Charamba lezi elokhu ezithumela ku Herald la ku ZBC. UPresident Nelson Chamisa kathi uhamba ekhuluma labantu abanekumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazise ukuthi hayi uMnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amanga ngithi akufanele ngasonke sikulandele lokho.
udaba selube kaningi nengi lwakhiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilolo lokuthi ibandla le-MDC Alliance liphakathi kokukhulumisana lebandla le-NPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Gresham Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulume labo abaqhulula loba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ngaleso sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe kweyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu. Uthi usabheke lokho kusasa bayekutshele lokho. Into eliqiniso kubo ingamanga, into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Gabalala uthi sezimbalwa iindaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors liqiniso. So thina silindeni nje ukuthi makabe wenile sibone uGrace Mugabe sengo-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iinkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe. Kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathi yena ufuna ukuvotela upresident Chamisa sibhetha mhlawumbe lo president Mnangagwa angacina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Nelson Chamisa acine evotela upresident Nelson wamukelekile ngoba president Chamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelako ukhetha ukuthi lowo ngowebandla liphi.
Usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma emsakazweni we-ZBC lephephandaba le-Herald ngokubili okuvele kusekela uhulumende we-ZANU PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mela Studio 7 Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa awe-ZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumani uChief Elections Officer umnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
But the defamation, what defamatory allegations? They cut in the money they send the show. Seven whoever it is. It always say, Umundia Kabala Lungaki, I am chiseled with Jane, a kitchen of policy. But she did it. I'm a police officer and I'm not serious. They are very intelligent. When they start investigating, for people to come out, they are in fact, Katumuze.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi muntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want with the police if they are saying they are going to play their role. They must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in the
ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edalele parliamente unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Ngibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unye izinto okusithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi iwona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithe sizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunqeda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye basesemnyameni especially entweni zama posters amaphadi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezulu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhubeka umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalo nyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loluda.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinali yalo nyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutha imidlalo yalo nyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kalizake liphakamise inkezo yeWorld Cup ikanti eleEngland layiphakamisa kanye ngomnyaka 1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhaleka kutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezize zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba sesemifinali kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinali ngomnyaka ka-1998 lapho eliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England leCroatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo yemine kuthi eleCroatia linqobe kumidlalo emibili kusithi owodwa uphelezi ngojiki lobhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lelePakistan kumidlalo emihlanu yehlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhlazili 13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi yagcina mhlazinga 22 kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ngesikhangele ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emahofisini ekomishin ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi uWilliam Nangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.